Umeya wakobulawayo uKhansela Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansela ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka lokhu sokudala udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi iKhansela ikwenze kube mqoka enhleleni zayo. Umnumzana Tinashe Nare umtshayeli womchova osebenzela kobulawayo ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu isimibi kakhulu especially khonapha kobulawayo. Sokusenza ukuthi kube lama-accidents amaningi, amaphotholo agcwele kunye ongayenziwe and imigwaqo lokhu iqhubeka ikreka ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lo usuka eBellevue Land Road ungena etown vele eDunnington Police laphana usiya ngena etown zitezitshane izimoto, umgwaqo usuqhelile wavuleka sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo ngoba sokungamagodi. Amadamu abegcwele emgwaqweni sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona ukuthi umtshayeli uyathi zama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebesengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo. Okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagoda ayisabekayo and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansi layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzeni. Kodwa ingxenye okungancedisekayo ukuthi siyananzela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincede ukuthi imigwaqo ibe ngcono. But uhlupho esilinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi engaqedakaliyo yaliyanetshela zifaka emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele ukuthi ikhansili isebenzele izakhamizi, ikhansili ithathe inhlabathi leyane right gravel eqondileyo bahambe beyibutheya duyanla lapho okulamaphotholo khona. Izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokhu zaziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdrey Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into engani ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle. I funa okay be attended to, and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama residents ukuphumula ngesikhathi sekhefuli. Ngabe kungaba nendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhithinisi kubethe umoya zani ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakobulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi ikhansile yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini i-372% ezaqala ngenyanga kazibandlela womnyaka ozayo. Kungalesi sizathu sezisithi njengoba ekhuphula inhlawulo sokumele laye umansipala alungise udaba lwamagodi ama-potholes emigwaqweni lulungisiswe ngokuphangisa. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.